Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba engiliphiwe nguThandonuka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
Bathi CCC ngangiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi ayibahamba kuphela i-election.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio naley. Iradio naley ilethe imali eningi elizweni, ilethe i-US dollar eyo ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekobulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna eziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigqingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi umnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaigning managers eZANU-PF kuma rural areas. Lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshele traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu abo azingeni azisapoti amabandla ezepolitics. Osobhuku, omlisa, indizinduna, zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Africa, izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners, izinduna zaziphathekile. ezidlulile almost 4 centuries back khathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi gwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo
manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho
kuluhlazo eZimbabwe kuluhlazo kusadak kuluhlazo kuinternational community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphizi motor zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani hatch thina asilahli themba abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela izano PF akulanto ezaba khona li your vote is secret silinga vele livote bealuze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasotsha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi kambe sesifuna kubuyela khona kuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle hatch thina sito kungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi bayethe abantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela izanu PF yodwa sibone ukuthi bazabambana
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Asamben matuta siyo vota
Asamben matuta siyo vota sivote ngkona
Asamben matuta siyo
vota
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka kodwa ibandla leCCC lilokheli khala ngokuthi iZanu PF isebenzisa amapolice ukuvimba imihlangano yalo Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla leCCC uluhlu lwabavoti olwe electronic voters roll. Abasola umbuso weZanu PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZanu PF. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZanu PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla leCCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZanu PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenze umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona kodwa angikuboni ukuliqiniso bayenze imihlangano suku zonke badla inyama suku zonke bahamba behlaba ezinye izinyama lapha ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo kakhulu babezidla inyama bemzana ukuthi babedla inyama abanye bethanda isobho njengoba injalo ingaka konke khonokho kukhona but okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC i-CCC yes ichiyena kakhulu lenini leZanu PF ngoba iZanu PF ngikhuluma ngezaphu leZanu ezahlanganayo eziyizwe zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli abanye amadoda ayehlala ekhuluma ngelethi Robert Mugabe wathi Zimbabwe will never be a colony again uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu but yona iCCC ngangiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election indawo engakho bayiconsendi ngama-structures abo belungisa ezinye izinto zabo bekhuluma ngezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party CCC amaparty maningi ngapaparty siphethayo kukhetho lolu what is so special nge-CCC ukuthi si-intertain i-CCC ethe the expense of amazimbabwe yonke
naso baba uBhebhe kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla akula kuvinjwa elikwenziwayo
uyabona vele ungaboni joini zani uyakuthi usayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga ungalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba into lezilaka ubo-whatsapp ziyaphuma incwadi zamapholisa zibhaliwe ukuthi i-meeting zidiklayine so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga ngoba nxa esekelomuntu sukule ezimbabwe ofet defend into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje nakini enkayile kufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nasathe kwezinye indawo so ukuthi sithome sikhika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha abantu bahamba ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into ongayisiyo elize okwesibili umali bami ukhuluma ngama-structures ngiyabazi ukuthi kutshele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english wedwa esokuthi kulo-chairman nosecretary lobani bani lobani bani kuthiwane yi-executive no i-structure ngabantu ababe begutshiwe epathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo ama-structures la kodwa sesiliniki ukuthi ngobani
baba kaule abaningi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle imigwaqo ifile impilo inzima kakhulu kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi
umbuzo omuhle kakhulu loyo nkomo umbuzo omuhle kakhulu ngicela nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibile iphume njengakhonokho engiyibeka engizayibeka ngayo nkomo iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID umnyambabe uthi ethatha umbuso komngabe wathi ilizwe libe lichamale libe lifile umkhonomi ubulele phansi ubhazalele ubuvuswa umkhonomi inkomo ecubayo akuthathi ilanga elilodwa lokhu kukukwakha yenza umnyama esibe lawo yokuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni saphuma ku-COVID inkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia impi le-Ukraine re-Russia nkomo ithabalise izinto zonke zoke eziningi khangela kabe sama-countries alama-economies ade tika njengabo-South Africa into kakusafani into lozizimbi kobo-South Africa enimuma usajakeni konke kobo-Nigeria kade ngikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana amazwe wonke omhlaba ungakhangela nkomo levili lalapho khona lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kathesi izinto zinimanzonzo ngomumo we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe ihlangane nobunzima bolobo i-new dispensation engale sikhuluma ngayo ekhokhelwa ngumnyambakwa ihlangane nobunzima bokuhlangana nokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China ukonomi zabo-China aphanje nje yi-COVID siloe singene lapho futhi kakhane sesingena ku-Russian ne-Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kathesi even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu abasivoteli abavoteli iZANU PF ngoba iZANU PF yiyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodlileyo sesifika ku-new dispensation kathesi
baba ubhebhe akuyiphethe kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC
okwakuqala tingabili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better lezi ndlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizalike khona ngo-1980 ngo-1980 sithathe ilizwe leli ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain labo-US sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa futhi kusukisela ngo-1980 kusiyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID owabulala ilizwe ngubani owenza ukuthi sibe sesimeni sonke sesiliswa ngubani yivani yakho so thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo abehlulekile bonile sizalungisa khonokho ababonileyo yikho esithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele yiyo esithi sizawalungisa
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule kungqoqo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odlule uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwe zulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBeitbridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli zindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila wedede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usuyingozi.
Eviforce uzaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukubo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini balalawayizwi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonale iBulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye baya bedriver alenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi iroad yabo iphethe okungakanani akuniki picture ewriting ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphesha sifuna a complete overhaul ukucalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare Road ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country. Okwakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende iministry especially minister of transport hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa iroad leyi kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi iroad race ibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyakala abanikazi ingakwazi ukuthi manje iroad yona le izayakwalobani. So asifiki ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yeroad ebhizi ukudlula ezinye iroad ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi. Amaroads amaningi avela koBinga kumbe avela kwezinda avela kocholotsho ayabe ejoyina yona le iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy iroad nale is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iroad nale. Iroad nale ilethe imali eningi elizweni. Ilethe US dollar ephilisa abantu elizweni. So such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa iroad nale.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngeyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi.
Iroad yonke from Insuza uzoyobamba edolobha lewange uphume ekhilo ufike kuma plaza namadumavisa ngale. The road is very bad. It's very bad. But indawo kumele ukuthi abahamba lamatraki amakhulu benanzele kusegwayi gwayi amapotos ango namaningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka khona ngale gwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards Falls. Iroad very ilimele. Ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzele zona lezi ndawo. But amanye amapotos abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi. But at the same time zona lezi ndawo engizishoyo ogwayi even kogrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedede obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le edede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa mkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ivuka njani, ivuka njani balaleli be-Studio 7, ndivuswa emuhlanhla mahlanga osebutswana e-Francis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi, bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregister ukuvota. Please, ngiyacela abemalunku lapha elupane abahambe beregister ukuvota ngobuningi. Landikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana, lo malume uPaul Ngwenya, lo Nkomo RJ, lo Mankomazana umka ke lo Moscow lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo Mdala Ndlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ukuregister ukuvota ithi ngiyabonga egama lenkosi lo baba eshawini ngalelo sulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregister ukuvota yimo sobhuke lo uhlanhla mahlanga osebutswana eFrancis Town ngithi ngiyabonga.
Libonane salibonane ku Studio 7 okhulumayo uJoshua Moyo. Bengicela usizo bengicela usizo kakhulu, silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba kwamaphahle kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba so kasayazanga ukuthi ajike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo, ulahleke nge-Tuesday akabonakali, siyadinga. Ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enza ngakhona ngendlela zamaphepha akuthiwa ngama-special permit. AmaZimbabweni mayephelwa yi-special permit manje abuyele ekhaya ngale umnangagwa owathembisa ukuthi uzaba ukugcizwana lwelendi. Umuntu uzofika ngale ekala ngisho le nkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lendi? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe bezi bezogcwala la South Africa. 10 years down the line sebemele bebuyele back bengela lutho. Siyathola leyo zanu PF government lokhu ibusa iyawufika ibenzelani. AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla anjabo CCC ukuthi angiboni ngabe thobe kubusa CCC. Ngabe kulo mnuthu usakhalela iphepha leSouth Africa ukuthosa afuna ukusebenzela eSouth Africa, wonke umuntu ngabe uyavuma umuntu sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu. IZimbabwe kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethwe Smith, iBasket of Africa. Ayile ndlela izanu PF elokhu sazitshela ukuthi imele ibuse mbe iRig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuyo kuma-elections iTRC abazama ukuthi befaka izibuko bebona ukuthi ukhetho lungaqilibezelwa, lungarigwa ukwenzetha amaZimbabwe wazi ukuthi akhululeke. Siyabona.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli. Mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane be-register ukuvota. Noma nje izekhi senza into zase siyibona ukuthi very support izanu PF. Hayi sikukhangele konke lokhu, but vele ungazi uyenzeni izekhi, ungazi uyihambise ekhodi ukudlala ngesikhathi ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zanu PF. Izanu PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela ababe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithwele nzima ngezanu PF. Thina njengebandla le Triple C izanu PF kayisidli. Lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi izanu PF siyachive ngabantu ba more than 2 million. Kapa sifakela ama reforms lapha na besiqhubezele izanu PF. Thina izanu PF ayisidli njengebandla le Triple C. Whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli. Thina siya campaigna kasidlali njalo abantu ba joina ku party. I Triple C ungathi uyikhulume kube njani? Triple C ithandwa ngabantu. I Triple C iyandelwa ngabantu. Abezani bengathi bahambe ethwala abantu egwiri bebe bezoregister kobulawayo ukuthi bavota basoze bethwala abantu kobulawayo more than 3,000. Ebulawayo i-Triple C iyathatha. Ngenkani iyathatha kobulawayo laphana. So abantu kabakhuthale beregister ukuvota. Akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalomhlaba. Nxa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela. Iqhawe lamaqhawe uthwa le ungumbulali. Kodwa nxa inkosi ithe yathanda uzothwa ubulawayo ebunyoni. Into encane. So asikhuthaleni singadeli ma-Triple C ngiyabona.
Hello, wasakaza wahle waka-Studio 6. Siyabonga, ngiyabonga. Izinyuzi elindumeza ngibonga kakhulu. Le nyuzi esizizwayo imihla ngamalanga ezicatshileyo ngapha ekhaya eZimbabwe naliyazichaza. Hayi, ngibonga kakhulu. Qhubekani nindumele inyuzi bakithi ezekuseni kakhulu.
Yebo, ngqongqongqo ku-Studio 7. Hayi, siyalizwa ma-Studio 7 impela. Siyajabula ngelihlelo elisenzela zona. Mina bengithi ngiyengikhale mani. Ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labo ndisa labo sobhuku. Basobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba. Okungenani ngani nabo phela nabanika amabhasikili ngoba nanku siyabona induna zinikwa imoto. Abo sobhuku bona abancane ibanika amabhasikili labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 nokuthi. Induna ibona kanye ngomnyaka idlele ngemoto nje izihambela imoto. Kodwa sobhuku ayikeli banika amabhasikili. Siyabonga mpela abantu bakithi. Hayi, ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka. Gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka.
Ye, Studio 7, Studio 7. Linjani basakazi bethu? Hayi, siyabonga izindaba. Ngizwe inkulumo kaDe Paulo ngupresident waseZimbabwe eMasole Mnangagwa lapha ePaul eDA. Abantu abasegoli kababuye ekhaya bezolima selikulomhlaba inkalakato sebabekile wona. Lo mhlaba sithi kawunike abantu abasekhaya, silabafuthu abahliziyo ekhaya abangasebenzi abangela plan. Baningi kakhulu abantu abangasebenzi. I-youth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya. Mawungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensini awulamsebenzi. Yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhangela iziboko. So sithi thina manxa kulo mhlabathi lo khona okade utsho uMnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya. Thina kasiyekile kancane. Hayi, sikhathele ngokutshelwa amanga ngoba uMnangagwa. Hayi, sezogaya amavoti ngendlela angasiyo lubaba. Hayi, hayi, baba. Sicela ukuthi usixolele ngamanga. Hayi, thina sifuna into eziliqiniso phakathi. Na-2023 sivotele iMR. Hayi, sikhathele ukuba sihloko sitshelwa amanga abantu beMpumalanga. Ngibonile amakhandidate ezanu PF afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ngikhulume. Abantu besishoneni kuphela bazamela abantu kobulawayo lapha. Umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo. Uyazazi indubo zabantu bakobulawayo. Hayi madoda, sivukene emaqandeni. Lo ayibona iMRP ukuthi ilizo sizo ebantwini usazoyibona yalitshela sibili.
Salibonani Studio 7, salibonani basakaza bahle. Lonke ngiyalibingelela, lonke ngiliqambe ngamagama. Lonke ngithanda lonke ngimsakazo wenu omuhle indaba elisinika zona. Ndani leZimbabwe. Mina into eyindesimanga ngayo bakithi international ayitshele uMnangagwa akhiphe uzikhala ejele. Abakhiphe uzikhala shwejele. Laye ayekhontesta akhulume labantu bakhe njengoba emele izinga ezawesti bamvoteli. Abakhiphe uzikhala, uzikhala upanishelwane okungaka. Lapho izani yabona ukuthi uzikhala ustrong. Uthi uzikhala ustrong. Babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngokuzikhala kulesipini sokukhuluma kayisana. Abakhiphe uzikhala bantu. Zibuhlungu kakhulu Triple C uzikhala lokho egcine ejele engenziwa lutho. Mnangagwa kakhiphe uzikhala. Laba abemthwakazi mnangakwazi ukuthi bafuna ukwenzani. Nxa bengathi bona bafuna ukuvotela abakhansela nama-MP bengala president. Upresident ozavotelwa lapho ngumuphi? Bavotelwa ezanu-PF. Vele bazasebenza lobani nxa kuthi president bengalayo. Mthwakazi ayengafuni ukudisturb abantu. Kayekele abantu bangene ku-Triple C bavotele i-Triple C ze sikhiphe izanu. Dinwe thina izanu. Kuthi bona bachazwa izanu. Ngoba nxa besiplinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP. Ukuza kusiza ngani ngoba izani zagcina iyagcina singasawinanga izani icini lokhu inpower izani aba inpower sizakuya ngani izani isihlukuluse kangaka akulalutho eZimbabwe akulalutho sikwazi ukuthi singenza njani uyidlala la ithi khona lapho athi sizivalini kahle lapho izulu sokuchamabele inkukhu ziyadura ezitolo kodwa abantu imthwakazi okuyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bomthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ku-Triple C yabo.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.